Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 5 ngcwabakazi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umanyano wamabandla aphikisayo lokhu ungakabi yilokhu obukhangelelwe ukuba yikho. Silengqoqo lesiphathamandla selinye lamabandla angakangeni kulumanyano.
Umama uMduru ngokumazi kwami nokumazi njenge-LPP azange ethe siya kukhwalithi wathi siyakhokhela ikhwalithi wathi kukubambanisa abantu bezimbabwe.
Sekuqhamuke inkulumo phezu kokuqatshwa kwezisebenzi ze-KFC koBulawayo. Kwezemidlalo sicubungula umumo wengalane yemiklomelo njengoba imidlalo yenkezo ye-PSL isiphakathi laphakathi kwe-season.
Bena maqembu esiwazi ukuthi amaqembu anyakayo wonke abawina udala amadaba okhethela abandas. Hayi, on and off kubadlali ukuthi ngekhethi khona manje kuqala kwenzini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umanyano wamabandla aphikisayo lokhu ungakabi yilokhu obukhangelelwe ukuba yikho. Ilanga lokhetho selisondele njengoba sekusele inyanga eziphansi komnyaka. Amabandla amaningi aphikisayo ayavumelana ukuthi nxa kungela manyano wamabandla aphikisayo kuza kuba nzima ukunqoba ibandla leZANU PF, kodwa okwehlulayo yikuvumelana ukuthi umanyano lo uqhutshwe njani. Sixoxe lesinye sezikhulumeli zebandla leNational People's Party uMnumzana Methuseli Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Indaba ye-coalition sina njenge-NPP ayikapheli lokhu kukhuluma. Okuzwakala sengathi kuphelile amaphathi maningi wonke akhulumisana. Esikuzwayo ukuthi MDCP lamanye amaphathi bona sebevumelene okwabo. So okwethu labo hhayi asikavumelani kusaxoxwa. Ngilethemba kuzavumelana kuya kwesikhathi. Sina njenge-NPP i-coalition siyayifuna sibili, kodwa siyifuna ibe ngendlela yokuthi wonke umuntu ongena kukhwalithi naba lonke ibanje lingena kukhwalithi na lingene lisazi ukuthi kungenelwani kwenziwani. Hathi ukuthi senze ikhwalithi singazisananga siphinde sibe sesixabana kusasa.
Kahle kahle, ngeziphi ingxaki ezibangela ukubana lingakavumelani kathesi lona ukhetho solusondela kangaka?
Akulangxaki kangako. Into enkulu nje ekhulunywayo ukuthi ikhwalithi leza kuma njani. Kuba yiphathi eyodwa kumbe amaphathi amaningi abe namabizo awo. Nakunjalo-ke iphathi yiphi layiphi izafaka ngaphi amakhandideti kwenzela ukuthi singancintisani. So lo asiyo into elula, into enzimanyana, kodwa isikhathi singathi siyahamba kodwa asimanga ukukhampena. Amaphathi wonke ayakhampena, ikhwalithi ngayiphumelele kuzahlelwa ukuthi hhayi kuleyisi sigaba kule ndawo lapho iphathi le yenza so. So okuhluphayo ngokusaseleyo okusalayo khonaokho kuvumelana into enjeyazo lezo.
Khona kuliqiniso na ukubana uNkosikazi Mjuru layo uthi ufuna ukuthi akhokhele umanyano lo okungaba ngenye yembangela yokuthi kungabi lo manyano?
Umama uMjuru ngokumazi kwami nokumazi kwephithina njenge-NPP azange ethe siya kukhwalishini wathi siyakhokhela ikhwalishini wathi funa ukubambanisa abantu bezimbabwe. Bengabe bekhona engxenye abanye abantu bona bafuna ukukhokhela leyo ikhwalishini, kodwa akumelanga kumele kuvunyelwane amaphathi wonke yena la kukhwalishini. Uyazi-ke iphathi eyodwa ithi mina enevuma ukukhokhela ngumuntu eyedwa ethi nevuma ukukhokhela. Kunevumelwano sonke. Okwakhathesi akukafiki esihlangeni sokuthi singaba ngisani udumbano ozakhokhela. Okokuqala kuqathelwe kumanyanisa amaphathi. Kodwa uMduru njengokumazi kwami hhayi asiwomuntu engathi mina uyisihwaba mvula ikhulu. Umuntu nje okhangeleleyo ukuthi into ilunge kulungele abantu. Kungabe bekhona abanye engeke abathe njalo, kodwa hhayi yena kwakhe kazakatho njalo. Lo wathi la emhlabeni kazakakuthule.
Lo-ke ngumnumzana Methuseli Moyo, esinye sezikhulumeli zebandla leNational People's Party, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Sekuqhamuke inkulumo phezu kokuqatshwa kwezisebenzi ze-KFC kobulawayo. Isitolo se-KFC sibikwa siqatshe abantu abavela phandle kwakobulawayo okucunule abanye. Kisizwe imbono yomkhokheli welinye lamabandla acunulwe yilesi sehlakalo.
Ngiyabonga babagande okhulumayo ngumqondisi moyo umongameli wemthwakazi Public Party. Kuliqiniso ke ukuthi iKFC bakhe indawo yabo yebusiness laphana eBradfield ithenda yokwakha indawo bayipha abantu abavelele eHarare njengoba kuvele kungumkhubo wabo isikhathi sonke ukuthi ama-tenders ebusiness kuyawaphiwa abantu bakithi ngapha kwele Mandebeleni kuphiwa abantu beHarare khonale kuhamba kanti njalo njengoba sikwasinto zonke zelizwe leZimbabwe zibhasiswa khona ngale kungakhathalekile ukuthi abantu bavela kuphi umkhono welizwe. So ke le i-tender-ke ngokunjalo bayiphe abantu abavela eHarare kanti labazasebenza phakathi kwayo leyi restaurant iKFC sebeqhathiwe futhi njalo ngokunjalo bevela khona leHarare bangaqhathi abantu bakithi khonapha kobulawayo kuwayo lasemandebeleni.
Manje njengebandla kukhona yini amanyathelo lizawathatha?
Siyabonga baba. Amanyathelo akhona njalo sizama ukusebenzisana lezinye inhlanganiso ezizwisisa kakhulu i-agenda yabantu bakomthwakazi kanti abazwisa futhi ngendaba ye-1979 Green Plan ukuthi kulotshiwe phansi ukuthi abantu emathekeleleni kumele bangatholi amathuba emisebenzi amabhizimusi lakho konke. So siyalwisa ngamandla ukuxoxa abantu ukuthi basukume kusasa njengalokho kuthiwa i-KFC le iyavulwa baye khona ngale labo bayelayinela imisebenzi okuzasenza ukuthi abantu beHarare laba sithi ukuthi hayi kababisele khona le kibo kuqhatshwa abantu bakithi lapha emkhonweni weMandebeleni ngoba sinanzelele ukuthi thina abantu bakithi ngapha emkhonweni weMandebeleni abasuki bayiqokozela eHarare nxa kuvula indawo zemisebenzi. Akulabantu bakithi abasuka lapha bethwelwe ngamaroli kumbe amabhasi besiyasebenzela khona le kodwa kuyasidanisa ukuthi bona bayaletha abantu babo khona ngale belanda ukuzothathela abantu bakithi imisebenzi. Abona uzakhumbula ukuthi sike saba lohlupho olunjalo futhi ngomnyaka ka-2013 lapho abazagcina bethubophe khona lapho izesa eyayiqhathe khona abantu abangu-520 besuka eHarare ukuzoquma izihlahla khonapha emkhonweni weMandebeleni.
Alo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Langlela ndwandwe
Langlela
ndwandwe
Langlela
Langlela amshweshwe
Langlela nampa bafubembula.
Ngiyalamukela kuhlelo lwezemaphandleni igama onguNtungamile Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo njalo sikhangela ukunakekelwa kwezifuyo ngalesi sikhathi. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Nkomo.
Ngiyabonga Ntungamile, ngibingelela abalaleli bakho.
Izifuyo ngalesi sikhathi somnyaka zinakekelwa njani?
Kulezinto okufanele zenziwe umnyaka wonke and into yokuqala ukuthi inkomo okufanele kumbe izifuyo especially inkomo okufanele zidibhiswe ngalesi sikhathi ngoba utshani bunengi umkhazi usesekhona. Ngakho-ke thina siyasixwayisa ukuthi at least kanye every 2 weeks kufanele inkomo zidibhe and nxa sesuka sesiya esikhathini sehlobo yikho lapho esabe sifuna ukuthi inkomo ngazi yadibha apho siviki lonke. Kodwa kathesi kanye ngemva kwamaviki amabili kungasiza ukuthi abantu bedibhise. Okwesibili siyazi ukuthi izifuyo kufanele zithole i-vaccination. I-vaccination esiyabe sizama ukukwenza ukuthi sivimbe ukuthi zingathathi umkhuhlane. So zikhona akhona kama vaccination ofanele ukuthi ngalesi sikhathi somnyaka inkomo zethu kufanele ziwathole. So ke siyaxwayisa ukuthi abantu baye kobo veterinary ukuthi bathole ukuthi ngalesi sikhathi ngendawo ngendawo yiwaphi ama vaccination okufanele ukuthi bawathole.
Ukhona yiphi imikhuhlane evame ukuhlasela izifuyo ngalesi sikhathi okumele abalimi bayihlabele izifuyo zabo?
Into ekhona ukuthi umnyaka nje wonke silalokho esithi ngama-tick-borne disease and ngobuningi bayo kulabo liver fluke especially ma ukhangelele into esifana nalezimvu lembuzi kube sokusiba khona ke eminye imikhuhlane efana labo lumpy skin kube khona imikhuhlane efana labo kota ivo ngeminye ke imikhuhlane esixwayisa ukuthi abantu bayitholele i-vaccination. Kodwa ngaphezu kwalokho ngoba utshani osobukhona manje egangeni butshani lobo bungasela ukudla okunele. So ke enye into esiyayisithi abantu bayenze ngalesi sikhathi ukuthi bathole lokho esithi i-leak. I-leak kuyabe kuyisigaqa nje esilabo sawudo lani lani okwenzela ukuthi ukudla inkomo okufanele ukuthi ngazi yakuthola utshani obuluhlaza kuthole ku-leak. So siyaxwayisa-ke ukuthi abantu babele winter leak. Ngaphezu kwe-winter leak utshani siyasixwayise njalo ukuthi ikhona indlela abantu esiyasisithi bona behlanganise utshani babo labo molasses baphinde befake u-urea ukuthi especially lezi nkomo ezisikazi ezingabe sezimithi zithole ukudla okweneleyo.
Esikhathini esiningi ubabankomo sisuka sikhangele inkomo ikakhulu sikhohlwe ngezinye izifuyo. Abalimi labo basuka bakhohlwe ngezinye izifuyo ezifana lembuzi. Zona zinakekelwa njani?
Imbuzi isikhathi esilukhuni kakhulu embuzini isikhathi sezulu ngoba zilokuhlaselwa kakhulu emasondweni ukuthi ziyangena imkhaza and imkhaza ibolise ama-locusen amasondo. So ngenye into yokuthi abantu siyaxwayisa ukuthi esibayeni lapho ezingena khona kule footpath eyiyona esizayo ukuthi zingahlaselwa umkhuhlane wenyawo. Kodwa phela lazo imbuzi zilama-vaccination okufanele ziwathole and njalo ziyasupplimentwa. Mina ngitheke ngixoxa lamajaha engisebenza lawo ayiwona ngibhinele zami kanye ngalesi sikhathi sokuyisikhathi sokuthi sesikhetha futhi intondolo esesingazithengisa ngoba ziphuma emahlangeni zinhle zile weight enhle. So sokuyisikhathi sokuthi sithengise sihafule umhlambi ukwenzela ukuthi nxa sesingena ebusikeni obu-between manje nabo-October lapho ukudla kuyabe kusilela khona singabi lezi fuyo eziningi kakhulu ezenza ukuthi zigcine ziswele ukudla.
Kuphoselwa ukugcina mlimi ubaxwayisa abadala.
I think ilizwi lami lokugcina ukuthi siyasikhale kwelakithi ikakhulu emathebeleleni ukuthi hayi thina izulu liyasilela kodwa uNkulunkulu ngokuhlakanipha kwakhe wasinika umhlaba olamadlelo amahle wezifuyo. Asithathe-ke ukulima izifuyo sikwenze kube ibhizinisi, kube ibhizinisi enkulu. Kodwa ukuze lokho sikwenze kufanele sihlele kahle into zethu. Sizathola ukuthi kuzaba into esiphilisayo njalo ethuthukisa isigaba sakithi.
Hayi, siyabonga baba uNkomo, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu intingane.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lomlimi umnumzana Mandla Nkomo. Asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo uNtungamile Nkomo.
Hayi, siyabonga Ntungamile. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba lithona lendaba lamhlanje sixoxa lomnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla leZanu PF. Sixoxa ngesigaba secholocho. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo
nkosi. Yi, ungasitshela ukuthi umi njani umumo ngapho echolocho nxa sikhangele ezendlala lokunye okunjani?
Cholocho lapha okwalonyaka kuyikuthi gande sesilandele ukuthi izulu linile okwanyaka lo odlulesiwedluleyo izulu linile sibili kodwa kunaekwezulu lapha izulu lisuke lapha liningi kakhulu okuba okuze kwagcina sokubangile ukuthi abanye abantu basale sebephakathi kwendlala kusiya ngendawo abakizo indawo lezi abalima kuzo ezinye zingamahlabathi ezinye zizidaka laba abangane basezidakeni hhayi batholile mbijani kodwa laba abanye basemahlabathini lendaweni ezinjalo emhlabathini leminye esimdala lapho abalima khona esimdala hhayi bazaba phakathi kwendlala ngathi abatholanga lutho konabo ngokunjalo kodwa besesikhangela njalo ukuthi amanzi lawo kube ngcono lo nyaka amanzi akhona sibili okokuthi lanxa ezaphela nje azaphelela abantu bazaba nesikhathi esifitshane sokuthi sidinga amanzi ngoba amadamu la ayimancane ngabe ukuthi amadamu amakhulu yala amadamu amanye asuka adabuka ajabo galiya lamanye amadamu nje asazangathola amanzi ngokuthi imfula yakhona leyana ithela kuyo seyagqibeleka kungayisiko lokho amanzi aliba silawo silo kweneleyo ukuthi besiyathemba sile minyaka
kule muli lezana ezike zahlala enkambeni ebiyakhelwe labo abadilizelwa izindlu kuhamba njani okwakathesa
zana ezalabana abadilekelwa izindlu kawakathe iningi labo ngathi bonke sebesusiwe lapho kade bekhona sebehanjiswe endaweni lapho abahlaliswe khona butsha endaweni idibane indawo yakotshino leyana kuhambe nje befakwa izidale kulandela umgwaqo wakosibhekhona lwana bahambe befakwa bedingela izindawo khona phani okwakathe besebekhisa yakhelwe izambuzi sobenikwe lokwamatende nje kokuhlala khona phana kodwa kukhanya kulo hlelo lukahulumende oluyoluqhubekayo ukuthi kuzamele bakhelwe izindlu okwakathe sebekhona ngale ke endaweni naleyo nabantwana sebehamba khona ngabe esikolo senisane sechino njalo siyakhiwa isikolo senisane siyakhuliswa ukuthi senelise ukubamba inano labantwana labo sebekhona kade singalesi sikhathi
nxa sikhangele ezombusazwe kuhamba njani sebeqalisile yini ukukhankasa abafuna ukuncintisa ukhetho
siyababona nje sebeqalisile ukukhankasa ngiyabona nje bayabhodabhoda ikakhulu ngingananzelela insukwini ezedluleyo bengibona sibila MDC laba behamba besenza imihlangano yabo lamanye amaphathi la lawo amanye nje lawo uzokuthi abakhona babonakele labo bomjulu uzokuthi ababonakele labhala lapha kodwa engeke ngababona sibili abe-MDC kade besenza imihlangano yabo endaweni ezijiyeneyo so kuthi asebeqalisile nje bayabhodabhoda nje abantu phakathi kwezigaba bayagijigijima sibili kuyakhanya ukuthi kukhona okwenziwa okwenzakalayo kukhona okwenziwayo
nxa sikhangele isigaba secholocho sizwa kuthiwa ngesinye sezigaba esingani sike sathola uncedo do komeli we omela icholocho edalela eParliamente umnumzana Jonathan Moyo kuliqiniso yini lo
ikakhulu esigabeni sethu ngapha kube kwaba khona usizo sibili oluyoluthile lapha ubaba uminister abekade ezama khona ukuthi alwisele ukuthi abantu bathole ukudla ngokunjalo abantu sibili batholile ukudla abanye batholile ukudla sibili ngazi kwazise ezigabeni khona ngale kakhulu i-constituency yakhe yetholotho north hayi batholile sibili kade ubelokhu bazamela sibili kakhulu ukuthi bathole ukudla abantu kusukela isikhathi senisana izinto zingani ziyahlupha ukudla kusilela phakathi abantu bephakathi kwendlala njalo kulokunye okwenzakeleyo kakhulu laye aluse ngakho aluse kakhulu ucelele uhulumende ukuthola usizo olunjengokuthi labana abantu abaphakathi kwamaflats khona ngale labana ebatholela izinto ezinjengokuthi ezivelela kuhulumende ngakhona ukuthi abantu baze bazacela bakhe ama-toilet kwakuyinto ezinjengakhona i-building ethilini yaliyana konke ngathi ulwisile kucelele uhulumende nguye uminista u-MP uJonathan Moyo kade lwisa sikuthi izinto lezo zibuye kuconstituency
wena ke uzancintisa yini kukhetho
mina ngijayele ukuthi nginyamazana leyana engani kwesinye isikhathi izinto lezi zokuthi ngiza angilazi ngiyangilalela ukuthi abantu bona bathini lokuthi abantu bafuna ukunginika umsebenzi bani ikakhulu lokho yikho ngikuqaphelayo njalo kwesikhathi mina ngishiyelwana umuntu o-empo ungena ntoni engakhanyiyo icela uhlelo olungacaciyo hhayi lokwana vele nganzaka ngidliwe futhi kwi-election njalo ngimuntu enthi ngingakhangela okwakathi esi ngangikhangela umumo wezinto ngihamba labantu njalo ngilalela labantu kathesi ngihleli phakathi kwabantu nje ngilalela abantu abakukhulumayo ngithana labantu seza isikhathi sizafika kodwa ngiza cross i-bridge nxa sengifikile kilo angilicross ingakafiki lokhu angifuni ukwenza ingozi enjengayenaleyo so ngokunjalo-ke mina ngiyinyamazana engeke ngilisuse kwi-politics kodwa-ke ngikhona khonaphana gande into yakuthembisa futhi gande ukuthi ngiyalalela ukuthi abantu bathini lokathe sukuma sengisenza nyabe senza into eqondileyo ngoba nyabe senza into efunwa ngabantu
okwakathesi ukweliphi bandla
okwakathesi ngikuzanu p f sengaphenduka ebandleni lami izanu p f ibandla lani lalingixotshile kathesi njalo sebebile bangi-elevetha sengiku-executive ye-province sengimemba ye-province yemadebelele north province
hayi isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
ngivalelisa abalaleli ngisithi balaleli kusho ukuthi ngeaba lokunikana lo mbono lami bonga kakhulu abantu becholotho ngenhlelo ezikhona ziningi ihlelo esizazenza ngesikhathi esilandelayo aluba singabe sithintana emsakazweni sizabe sithintanani kwenza ukuthi sazisane ngenhlelo ezilandelayo ezidabeni
hayi siyabonga
ngiyabonga
okay bye bye lo ke ngumnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla lezanu PF ohlala eCholocho ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sicubungula ukuthi umkhankaso wokukhuthaza abesifazana ukuthi bavote ngomnyaka ozayo oweShe Votes uqhubeka njani. Sixoxa lo nkosikazi Lucia Mativenga, umgcini sihlalo webandla le People's Democratic Party iPDP. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga, salibonani balaleli.
Selingaphi ngomkhankaso weShe Votes selokhu la usungulayo lingabesifazana abangamalunga amabandla chiyeni?
Okwamanje sesingene kuhlelo lapho esihamba kuma provinces sisiyabuthanisa omama abangu 10 per political party. Silamabandla angu 11 akhona embuthanweni wethu. So kutsho ukuthi sabe sile 110 women. Sesayenza iHarare with those 10 women per party. Siyaba instructor ukuthi bahambe bayolungisa omunye lamunye amabizo akhe angu 100. So siyakwenza lokho, sisenza ilunch kumbe umbuthano nje omfitshane ongaqedi noma 2 hours. So sesayenza iHarare, khathesi sesizangena kwamanye amaprovinsi. Asikabi le program emqotho ukuthi iprovinsi elandelayo yiphi, ngoba okuningi kuhambelana ngokuthi sabe silakho yini izinto zakhona ezokusebenzisa, like imali zokuhaya lapho esihlangana khona lalokho.
Amabizo lawa alikhulu okumele bawaqoqe ngezigaba ngezigaba ngawani?
Amabizo lawa sikhangelele ukuthi abe ngamabizo abantu abesifazane abadala labancane abekhona abayi 18 years and above. So esikwenzayo kathesi silama-coordinator a-coordinatayo these 110 women per province ukuthi babone ukuthi sebefike ngaphi ngokuqoqa amabizo abo. Saba lo mhlangano lo 2 weeks ago. Okwamanje abanye sebefike ku-97 names and 4 numbers, abanye sebesithi 100 vele sidlulile. Abadlulisayo siyawavumela lapho ukwenzela ukuthi laba abantu abayi-100 sebe ngama-networks. Thina singazuza i-information sinikeze lo olabantu bakhe 100 abanikezelayo bonke bangu-100 i-information, particularly i-information yokuhamba ukuthi siyo-register.
Ye, kodwa alilanxaki na lalabo abathi abalancwadi zokuzalwa ngakho abalazithupha ngakho abanyeke babhalisa ukuvota? Ngoba siyasibone kungolunye udaba oluhluphayo kwezinye izigaba zelizwe, ikakhulu iMathebelele.
It's not even me ezigabeni ez abafazi in general, abantu abangomama amaphepha wona lawo ayabahlupha. Kukhona esizamele sihlale phansi lama-organizations asebenza khonoko. Uyabona ukuthi kathesi noma even khona kuyanokade kuhlupho kokuthi i-proof of residence lani besiloke silwisa nalakho. Esikwenzayo is taking one thing at a time. Singeke sakulisa konke ndawonye, but sesihlangane lakho khonoko ukuthi kulabo mama abale challenge yokuzuza ama-documents. And lama-surveys aseyenziwe ayasitshengisela ukuthi omama basemadorobheni ama-numbers abo okubhalisa ukuvota aphansi kulalawo abomama basemaphandleni. So wonke ama-research wona lawo silawo. Lo mhlangano omkhulu lapho esihlangana khona thina sowu-4 ukuthi sikhangele iprogramu yethu ukuthi siyihambisa njani, nalokho kwamaphepha ukuthi singathi si-coordinate kumbe sibe le-network How can we reach out to organizations which can help women ukuthi bathole lawo maphepha?
Leyo balaleli ibingxoxolo nkosikazi Lucia Mativenga, umgcini sihlalo webandla le-PDP. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile, ube lelanga elihle.
Indoda yomnikazi, ingoma emnandi, ingoma kaSamantha Mazibisa, ingoma yohlobo lweGqom, isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo uhlelo lwethu lwalamhlanje. Umanyano wamabandla aphikisayo, lokhu ungakabi lokhu obukhangelelwe kuba yikho. Sekuqhamuke inkulumo phezu kokuqatshwa kwezisebenzi zeKFC koBulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Igama uChris Gande Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.